Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Izisebenzi zebhanga leStandBig zitshengisele emahhofisi naleli bhanga namhla eHarare zikhonona ngeholo eliphansi.
Ngoba nxasigayela kalithi nje sesikweleti njengelizwe elitheni 10 billion njalo sonzima ukuthi uhulumende abhadale izisebenzi okuthengisela ukuthi izinto zimbi sibiliko sokuthatha lo mntu umongameli laye kube nguye obhodabhodayo ahambaye edingamabeni angkhona.
Umongameli Robert Mugabe uya kwele China ukuyakhulumisana leziphathamandla zikahulumende labaqondisi bamankampani emizameni yokubakhuthaza ukuthi bazovula amabhizinisi eZimbabwe.
Umlobi weleBhilithane olodumo unkosikazi Doris Lessing obhubhe nyakenye utshiyele eleZimbabwe amabhuku angaba zinkulungwane ezintathu 3,000 okumele asetshenziswe nguZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Izisebenzi zebhanga leStandBig lamhlanje zitshengisele emahhofisini amakhulu aleli bhanga eHarare zikhala ngenhlupho ezibhekane lazo emsebenzini zokungaphathwa kuhle kanye leholo eliphansi elisitholayo. Izisebenzi lezi ebezedlula ikhulu zifole ziqonde emahhofisini amakhulu eStandBig akuSamora Machel Avenue. Zithwele amabhakane alotshwe insolo yazo zihlabela ingoma ezihaya umqatshi zisithi zifuna iholo lazo kanye lokuthi ziphathwe kuhle emsebenzini. Iziphathamandla zenhlanganiso yezisebenzi zemabhanga eZimbabwe Bankers and Allied Workers Union zithi izisebenzi zaleli bhanga ziphethwe njengezigqili. iStandBig Bank ibikwa ihlawula izisebenzi ingcosana kodwa omaneja behola imali ephezulu. Iziphathamandla lezi zikhuthaza uZulu ukuthi angasebenzisi leli bhanga ngoba lincindezela izisebenzi.
Ngosenjalo izisebenzi zikamanisipala weGwanda ebezikhalele umsebenzi ngeviki edluleyo zikhalaza ukubhadalwa iholo lazo elenyanga ezinhlanu ezedluleyo zihlangene lomqhatshi wazo kanye lohulumende lamhla ukulungisisa lolu daba. Kodwa zizahlangana njalo ngolwesithathu ngoba kungathathwanga isinqumo emhlanganweni walamuhla. Uhulumende uthe izisebenzi lezi zibuyele emsebenzini ngeviki edluleyo njalo zilobe ugwalo oluchazisa izizathu zokuba kungani kufanele zikhalale umsebenzi. Umnumzana Sipho Ndlovu, umgcini sihlalo wegatsha lweGwanda kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikamunicipal eZimbabwe Urban Councils Union, uthi izisebenzi kazisuthisekanga ngendlela umunicipal afuna ukuzibhadala ngayo izikwelede zazo.
Umhlangano wanamuhla kwahambanga kuhle, kube kuyidibulatibile umdlalo wabantwana ibhola lamaphepha, ngoba into abayikhulumileyo lapha abaqhashi bethu ikafana nokudlala, ngoba bathi bona isikwelede sethu sikaFebruwari bazasibhadala ngo-October 2014, babe sesithi esikaMarch bazasibhadala ngo-January 2015, babe sebesithi esikaMeyi laso futhi bazasibhadala ngo-January 2015. Kabakhulumi ngamaphepha ethu azabe sekhona ekaJuni, July, i-agasi kabakhulumi ngawo, lala amanye azaba akhona kusho ukuthi abaseze bayabhadala. Siyaze sebhadalwa nebhinga ngojulayi agasti next year, yikho bazaqalisa ukusibhadala khona. Kasikwazi ukuthi manje besibhadala khonapha sizabe siphila kanjani.
Ye, izisebenzi zikwamukele njani lokho?
Izisebenzi kazifuna ukuzwa ngakho, ziyalile vele ukuzwa ngakho lokho. Into esizenzakala ngolwesithathu sesiyahlangana for i-final decision, ngoba u-labor office ubabisele wathi kababuyele bayephuma lento engcono kulaliyo ababuyelayo. So ngabe sihlekile ukuthi besisuthise ngalokho ababe bebuye lakho ngolwesithathu, kutho ukuthi sesiza kuya ku-arbitrate.
Ngeviki edluleyo belithe kwakuthiwe liphume logwalo lwesho cause odalutshengisa ukuthi yekufanele yini litrake
ugwalo lolu sibe sitheliwe nje labor office ithi yazuza ucimo luvela ku minister ukuthi bemise istrike but iphepha lakhona lona ngokwalo elitshengisa khona ukugasika litholi so sibe sitshela ulabor officer ukuthi kuyabe kungcono ukuthi sikhuluma so le phepha lenaleyo silalo ukuze sikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngeqiniso
kodwa kukhanya kuyathembisa yini ukuthi angagelezela kini
ye awugelezela kithi engagelezela ngoba nxa ikhansili ilesikwelede sethu into esikhona ke sesikhangele njalo lesivumelwano esasilaso ukuthi besitshele ukuthi basibhadala nini njalo njani kodwa lokho kokuthi saze sebhadala imali zethu next year lokhu hhayi kithi hhayi ngumdlalo wabantwana abakaqalisi
lo mnumzana Sipho Ndlovu umgcini sihlalo ogatsha lweGwanda kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikamunicipal eZimbabwe Urban Councils Union obekhuluma ecingweni ekhona leGwanda.